So we see card is in Dabago VOA in Jebele.
Siyabonga Thanoloka Wande. Lingali vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhlazi ku 15 ngwabakazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende usexotshe umsebenzi umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labongi eZimbabwe Professional Nurses Union umnumzana Emmanuel Chiluku esetheswa icala lokuqhuba umhlangano ngesikhathi somsebenzi.
Silethemba ukuthi siyo policy kahulumende yokubulalakhe inhlanganiso zezisebenzi.
Umanzi emthethwandaba wetholotho ubengelalwazi lokuthi idale le-High Court le-Supreme Court anquma ukuthi isiphathamandla sebandla le-ZANU PF umnumzana Obet Mpofu aphume aphelele eplazini le-Stakeni Farm.
Sithe sifika e-court, i-court ibengakwazi ibashilele i-court ngezinqumo lezi ezimbili esezenziwa yi-High Court.
Umumo umimanzonzo kwelekhinya lapho sekuqhamuke udlakela ngoba omunye wabanqotshiweyo umnumzana Raila Odinga ephikisa impumela yokhetho.
Kodwa kulezi indawo eNairobi lapha abantu ababhikisha khona abasolayo i-outcome kumbe impumela yalolu khetho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende usexotshe umsebenzi umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labongi eZimbabwe Professional Nurses Union umnumzana Emmanuel Chiluku esetheswa icala lokuqhuba umhlangano ngesikhathi somsebenzi. UChiluku obesebenza esibhedlela seGweru wamiswa phambi kwedale lokuthoniswa kwamacala ezisebenzi watholakala elecala lokuchaphaza isikhathi somsebenzi ngokwenza imihlangano lezisebenzi. Kodwa unobhala jikelele wenhlanganiso yabongi eZPNU umnumzana Douglas Chikovu uthi bazaphikisa lesi sinqumo ngoba singela sisindo. Sixoxe lonobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU umnumzana Jafet Moyo ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngalolu daba.
Esikubone kusenzakala kucomrade Emmanuel Chiluku isenzakalo esibi ngokuthi phela ube semsebenzini okumelela izisebenzi. Kuyavunyelwa emthethweni ukuthi nxa ulilunga lezisebenzi ke ubambeke ekumeleleni izisebenzi loba ngasiphi isikhathi, uyavunyelwa ukuthi ke ubambeke endaweni zezisebenzi. Kuyavunyelwa njalo ukuthi ube lilunga le-workers committee kumbe ube lilunga le-trade union. Njalo nxa ulilunga kufanele wenze leyo msebenzi ephathwa ngabakhokheli kumbe ngamalunga aleyo nhlanganiso. Kodwa ke akuqali ke ukubona abaqhatshi besethusela abakhokheli ngokuba xosha emsebenzini. Sibone abe-railway kube phathwa ngendlela efananayo, loba nje lokho esiphakathi kwendaba yangikhona ukuyibambabamba. Thina njenge-ZCTU sizakwenza ngakho konke sikukwanisayo ukubona ukuthi u-Comrade Chiluku Emmanuel uyabuyela emsebenzini. Sizakhulumisana lohulumende sibone ukuthi ngenziwani ukuthi isehlakalo esinjalo singabe isehlakalo esingabona sesibhahile kuma-companies athize kumbe endaweni ezithize lapho abakhokheli bezisebenzi abaxoshwa umsebenzi besemsebenzini yokumelela abanye. Kuza kwenza ukuthi ke kube nzima ke abanye njalo ukuthi benze umsebenzi wabo nxa bezabona abakhokheli babo bexoshwa umsebenzi. Ngubani ozavuma njalo ukukhethwa ke ukuthi akhokhele nxa ebone omunye ekhitshwa umsebenzi ngendlela enje?
Njengenhlanganiso lizathatha amanyathelo bani
ngodaba lokuxotshwa mahlayana kwezisebenzi emsebenzini. Silethemba ukuthi asiyo policy kahulumende yokubulalakhe inhlanganiso zezisebenzi ngoba phela nxa abakhokheli kuyibo asebegunyulwa ngobani abazavuma ukukhokhela izisebenzi kusasa. Uhulumende ongakwenza ukuze sibone ukuthi hayi aso policy yakhe kumbe aso sinqumo sakhe, sifuna ukubona uhulumende engenela emisakhe lokhu ukuganga okwenziwayo ngabaqhashi. Nxa sizabona ke abakhokhelayo suku zonke kuyibo abakhitshwayo emsebenzini nxa bemelela izisebenzi, uhulumende besegoqa izandla kithi singathi hayi, laye uhulumende esilaye okwamanje nguhulumende nje ongathandiyo ama trade unions, uhulumende ongathandi inhlanganiso zezisebenzi, uhulumende oqonde ukudibhidliza inhlanganiso zezisebenzi kube amandla yezisebenzi ezibambene esingathi collective power. Kuyabe kungakuhleke lokho ukuthi sibe lohulumende okhangeleka njengohulumende ozonda ke izisebenzi, uhulumende ozonda ama trade unions, uhulumende ozonda ke ilizwi elibambeneyo elabantu abasebenzayo. Asibone ukuthi nguhulumende ongathakazelelwa kwelakusasa.
Lo ke ngumnumzana Jafet Moyo onobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZCTU ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Umantshi womthethwandaba wetsholotsho ubikwa ubengelalwazi lokuthi idale le-High Court lele-Supreme lanquma ukuthi isiphathamandla sebandla le-ZANU-PF umnumzana Obert Mpofu aphume aphelele epulazini lesidakeni farm alibangisana labalimi abathathu, ngakho yikho okuzacutshungulwa ekuqaleni kwenyanga ezayo sebephindele enkantolo. Lokhu kuvezwe ligqwetha elimela abathathu laba umnumzana Josephat Chuma. Abalimi laba babalisa umnumzana Siphosami Malunga, Zephaniah Dlamini, loCharles Moyo abakhululwe ngemali yesibambiso ebail kucala abalethweswayo elokusebenzisa leli plazi lingayisilo labo. Umnumzana Obert Mpofu utshele iStudio 7 izolo ukuthi iplazi leli lilokho lingelakhe njalo kasuki kulo. Uthe isinqumo somthethwandaba salethwa ngokuthiwa ngesiNgisi yi-spoliation order, okwakukhomba ukuthi akulandelwanga ngemfanelo imininingwane ethile, kungatsho ukuthi iplazi alisolakhe. Kodwa uthe kasuze achasise okuningi ngalolu daba ngoba lulokhe lusemthethandaba. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Chuma, yena oqala ngokuchasisa nge-spoliation order.
Asengizama ukuthi ngichasise ukuthi i-spoliation, lokho esithi i-spoliation order ngesilungu kutsho. Umthetho uthi akula muntu olemvumo yokuthi awuthathe umthetho awufake ezandleni zakhe. Kulokuphikisana enkundleni ukuthi okwenziwa nguminister ukuthi athathele oDlamini, oMoyo nabomalunga iplaza kusemthethweni na, alinike o-Obert. Leyo ndaba yokuthi uminister wayelelungelo lokukwenza lokho na isegudwini, isekhotha. Ikhothi ingathi hayi, uminister wayelelungelo lokuthi akwenze. Ikhothi ingathi hatshi, uminister wayengelalungelo lokuthi akwenze. Kodwa okumele kwenzakale lolo daba lungakachasiswa inkundla kuyini. Bayavunyelwa na oMpofu ukuthi bahambe bayengena eplazini lona lelo eliphikisana ngalo? Umthetho uthi hayi, abalamvumo.
kumthetho sithi kabaxoshwe eplazini. And lo mthetho oyisinqumulo sokuthi baxoshwe eplazini siyenzwe yi-High Court savunywa yi-Supreme Court. So sikhuluma nje akumelanga babuyele eplazini ngoba i-court ithe bakhishwe eplazini kubiselwe labo abavele bekhona. Icala lelana lize liyephetha lapho liphetha khona. Nxa yena esithele na hayi kwakuyi-spoliation but thina lokho singabanikazi beplazi. Use sitshela yena ukuthi i-court izaquma isithini. Ayikaphumi inkundla. Inkundla ekukhulumeleyo okwakathesi okumele akuzwisise yikuthi akalamvumo yokuthi ayingena eplazini ahlale khona alime. Abantu abalemvumo yokuthi bayingena eplazini balime ngomalunga odlamini lomoya. Nxa efuna ukubuyela eplazini uyabe sephula isinqumo esikhuphele sikhona e-court.
Selibuyela emthethwandaba yiluphi udaba oluyabe solucutshungwa?
Sithe sifika e-court, i-court ibingakwazi i-magistrate court ngezinqumo lezi ezimbili esezenziwa yi-high court. Ibingakwazi njalo ukuthi kulamaphepha aku-sheriff atshela u-sheriff ukuthi akayixotsha ompofu eplazini encediswa ngamapholisa unalawo abophe odlamile. So umantshi yena uthawu yebo nxa kunjalo ngiyezwa. Kungakho-ke o-prosecutor sebethiwe amaphepha lawa sesizaphenduka mhlaka 6 bachasisele inkundla ukuthi nxa kuyikubana kule court order ethi laba abantu bangabiseplazini kubiselwe lawa pho calabani elenziwe ngodlamini elithonisiswayo.
Kungani bebotshiwe ngalesi sikhathi bona kuthiwa emthethwanda umthethwandaba ophezulu wawuthe umnumzana Mpofu asuke eplazini leli?
Kunezinto ezimbili ezenzakalayo. Kuthe plazi leli seligazi ethiwe but i-Cheshire Farm ama-directors ayo ethesa udaba e-High Court esithi ugazi awulalungelo ukuba khona until udaba lokuthi onguyena okumele abe se-court ngubani uzemelela. Nxa lokhu abakuseleyo ukuthi aya kulandela umthetho ugazi etha le plazi then baqhubeka besiphakasi. Nxa kwehlulelwe sesicelo sabo baze washo u-Supreme Court sehlule isicelo sabo. Yikho lapho kuphela lapho abangaliphuma khona.
USipho Malunga ubengakutshwanga ngoba yena angahlali eZimbabwe. Uthe esizwa ukuthi abantu bakhe ama-directors e-Cheshire Farm Private Limited badingana e-court.
Wasuka lapho ade khona eDakar weze koBulawayo ukuthi naye abe khona njengo-director we-Cheshire. So sisuke sibuze fanele adlamini lo Charles Moore ama uzafanele ukuthi ubusuku ngamathe balele stokse ubagcina senaye sebemshakajabe sithi naye ulecala so ibheli yabo bonke but i-magistrate court edila ngamakhesi zenyama yendlolo inyama yendlolo isetsholosha so bavule ukusebenzisa etsholosha so sihambe safica nangapi etsholosha kungale magistrate court.
Manje bebebotshelweni kungathoniswa labantu abahambe bahlala eplazini?
Yikho esikubuzileyo and yikho esizakuhlafuna mhlaka 6 ngoba sesibaphile wonke ama-court orders awe-Supreme Court owe-High Court athi kumele babuyele. Njalo u-sheriff kumele aye badudula ompofu labo bonke abaphakathi wenzethi labo bantu nobuyele. Asebenze njalo bona ukuthi umagistrate angathatha amandla okuthela athi lokho okuqunywe yi-High Court le-Supreme Court kungaphandle komthetho.
Lo-ke ngumnumzana Josephat Chuma igqwetha elimela ababikwa beziphathamandla zeplazi lesidakeni farm obexoxa ecingweni le-Studio 7. Umumo umi Manzonzo kwele Kenya lapho osekuqhamuke udlakela ngoba omunye wabancintiswayo wakade bencintisa kukhetho wanqotshwa umnumzana Raila Odinga ephikisa impumela yokhetho. Impumela yokhetho eyethulwe izolo iveze ukuba umnumzana William Ruto uthole amavoti adlula isilinganiso sokungamathumi amahlanu ekhulwini 50.49%. Kuthi umnumzana odinga yena wathola ayisilinganiso sokungamachumi amane ekhulwini 48.85%. Sokulokufuthelana elizweni abalandeli baka odinga bechisa izakhiwo khona bekuthule phambilini kokhetho langesikhathi sokuvota. Osikomiti wokhetho abane baphikise impumela yokhetho okutsho ukuthi kuzayiwa emthethwandaba kuyoxazululwa loludaba. Kungelani lalokho, umongameli Emmerson Mnangagwa usehle wathumeza amazwi okuhalalela umnumzana Ruto esithi ulethemba lokuthi uza kuba ngumkhokheli oqotho. Abebandla lezanu PF bebekhanya besekela umnumzana Ruto ukuthi anqobe, uthi abebandla le-CCC bona bebesekela umnumzana Odinga. Wayengumngane kamuyi umnumzana Morgan Tsvangirai. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Kenya umnumzana Mandla Nkomo ukuze sizwe ukuthi umumo unjani khonale.
I-commission ithi yena uRuto ube le 50.49% of the vote and Mr. Odinga ube le 48.8%. Ngakho ke uRuto is the president-elect. Kodwa kulabanye asebetshengisele ukuthi bangakontesta kumbe bafuna ukuchallenge i-election lay. Ama-commission angu-4 from the electoral commission bathe bona kabazibandakanyi lalesi sinqumo lale announcement because but it's khona izinto ezingenziwa ngakuhle. Kube sokusiba njalo le chief electoral agent ka Mr. Odinga laye uthe yena they are not happy. Mr. Odinga yena ngokwakhe kazange waza ku ceremony yoku announce president elect. So according to umthetho umuntu ofuna ukufaka ipetition uvumelekile 7 days from now up to mhlaka 22 ukuthi angafaka ipetition. I Supreme Court is vele abeka sobala ukuthi uhlelo lwama petition luzagcinwa njani. I think bazavese be senza determination umbisinqumo by the 5th of September, after which the petition is successful kungenziwa ukhetho olutsha mhlaka 30 November. Nxa kungenjalo umongameli omutsha uzacotshwa oba ngumongameli mhlaka 30 August. Ikhumumo khona kathesi kukhanya abantu bajabule endaweni ezinenye kakhulu lapha umongameli omutsha ozilala khona. Kodwa kulezi indawo eNairobi lapha abantu ababhikisha khona abasolayo i-outcome kumbe impumela yalolu khetho. So it's mixed, but endaweni ezinenye kukhanya abantu bamkela ukuthi umnumzana uRuto uzaba ngumongameli wesihlanu waseKenya.
Kodwa yona indlela equtshwe ngayo ukhetho lokumemezela impumela uyibone njani?
Mina ngesikhiwa bangathi outside observer, ngibona ngani ukhetho belukahle ngoba wonke ama candidates abakhanya ecampaigna ilizwe lonke jikelele kungakhethelekile ukuthi le ndawo ngamanogo areas. Okwesibili, into yokuthi immediately uqedwa ukubala ama results ahle postwe online, lokho kulethe ngibona ngani i-transparency yokuthi ama result wonke umuntu yawazi. Nxa ule calculator ungazi editela lawe ube le result yakho. Kodwa ukukhanya ngani kwathe sebefika ku stage sokuthi sebesenza i final tally noku verify ukuthi batho ukuthi owinile ngubani. Khanya ngani kube lokungazwani khona lapho. Kodwa ngokubona kwami lami ngama calculations ukukhanya ngani ngempela u Mr. Ruto ngiyobe hamba phambili. So I think the result is the result, and thina esikhulekelayo kuphela ukuthi kungabi le lokulwa eKenya ngendaba yokhetho, ngoba ukhetho lubuyile soludlulile kodwa ilizwe lezizalwane zeKenya ziyaqhubeka zikhona. So abantu kufanele bekhangele ikusasa labo and kungabi lokulwa. Ngiyabonga.
Alo ke ngumnumzana Mandla Nkomo isizalane seZimbabwe esihlala kwele Kenya ubexoxa le Studio 7 esecingweni ese Nairobi khona le kwele Kenya. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi umthethwandaba we-High Court usunqume ukuba iziphathamandla zejele lethikurubhi yeHarare kumele zivumele amagqwetha kamnumzana Job Sikhala omela iSt Mary's eChitungwiza edlalela ephalamende engowebandla le-CCC ukuthi akhulumisane labo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi amapholisa asethole izibhamu ezingamashumi ayithoba minon bili lanhlanu 85 ngemva kwesinqumo sikamongameli Emmerson Mnangagwa sokuthi abazaletha izibhamu ezingekho emthethweni abasoze babuzisiswe kumbe kuboshwa bengazisa emapholiseni ngesikhathi esafakwayo. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu.
Salbonan, salbonan balaleli be studio survey. Ezinye izinto uyasela ukuthi umuntu ikuthi nje siyaqina siyengana. Indaba yama-accounts avalwayo lawo. Hayi asikizwe ukuvalwa ngo-December odlulileyo. Abantu satshelana abantu ukuthi asikhupheni izimali zethu. Abantu bathi hhayi siyowathola amaphemithi, siyowathola amaphemithi babesinikelana. Kulokuthi umuntu ngabe wazithathela imali yakho wazigcinela. Okwamanje njengoba amaphemithi sephelile uzoyithatha kanjani imali? Oright, bekunikeza imali yakho bazokutshela ukuthi kumele uyisebenzise la ngoba ngiyalapha eMzansi. Ezinye izinto asivulene amehlo singayengeki. Asibeni lo mbono okuzenzakala kusasa ngoba ngabe wathatha imali yakho ebhenki wazigcinela endlini right amaphemithi angaphumelela bebisele phela ebhenki kunokuthi ichabalale ebhenki khonayo and kuzothiwa awusena mvume yokuthi uhlale la imali leyo uzoyishiya la. Asivukeni maZimbabwe, asivukeni.
Kunzima abantu emakhaya, abantu abalakudla, abantu kanjani, abantu bayalamba emakhaya ngapha kodwa lokho abantu izani lokhu isithi abantu beyivotele. So abantu hayi khathesi sesiphumile kukho lokokuthi sibe sirojwa izani thinti nangcono sihambe lomfana omncane we-CC. Ngithi bantu bemthwanda bemhlonhlwe nahlanje yena umfana omncane uchangisa nguye umfana ongalilungisela yonke into, yonke into ezonakeleyo khonapha emakhaya. Nguye umfana esingasilungisela yona lokho elilandelwa ithi hey izani, izani, izani kunina njalo izani, izani sezeligugile lani la sizigugile lokho esithi izani, izani, izani. Umehlo lidube lokhulumayo ongesabi muntu ungesabi wekuthi usele.
Sanibonani badala be-Studio 7 ndingelele bonkontungamili Nkomo, Chris Gande, uKids Dube ndilibingelela lonke basakazi bethu abathandekayo. Mina bengifuna ukuphawula lapha lami-ke ngisho okuncane ukuthi abafowethu laba base-South Africa abemthwakazi laba abake beyekele abantu besindebeleni bevotele kuchamisa umuntu wesikhangelele ukuthi esivusele ilizwe, ilizwe lifile alilamnotho alilani. Bona basitshela ngokuquma ilizwe into ezathatha iminyaka esingayaziyo ukuthi imingaki le minyaka kumbe 50 years kumbe abantwana okwayenzakala abantwabethu thina sesingasekho emhlabeni. So abake beyekele abantu beyenze into ebanika impilo into elekusasa labo. Ngiyakhuthaza lapha abantu abatsha besayizi yami 18 years kusiyacela u-30 years asambeni siyevota bafowethu, asambeni siyevota bafowethu, siyivotele i-CCC uChamisa Nelson Chamisa siyawina next year.
Hallo, hallo Studio 7, hallo Studio 7 imbingelela abatekutela bami uNtungameli Nkomo, Chris Gande, Chris Dube, osithandekile Nhlanga, uJeremaya. Mina ngithanda ukukhuthaza abafowethu lapha uNtanga kususela 18 years siya ku-30 years asambeni madoda siyevota madoda, asambeni siregister ukuvota, asambeni siyevota sivotele i-CCC uChamisa. Silungiseni ilizwe lethu madoda, kulami umuntu ongasilungise ilizwe. Singaphiki ngabantu bakamthwakazi abasitshela ukuquma ilizwe into esingakwaziyo ukuthi izathatha iminyaka emingaki.
Ngabe linjani basakazi be-Studio 7 nabalandeli bawo, umsakazi omuhle kangaka. Ngithanda ukukhuluma ngalo baba abantu ngo-Greater Voice uVonloza Sibanda. Uthi yena abantu bakhathazekile ngendaba zomnotho, abantu balambile, abuyathi abantu bahamba kumarali besiyobona. Ubaba lo confused lo, into ayikhulumayo nje akayazi ukuthi uthini, ngoba ngibona ukuthi ukhona umuntu ongachitha isikhathi sakhe ahambe kurali elambile njalo esiyabona nje kuphele engafuni ukulungisa ilizwe. So yeah, into ayikhulumayo nje ay make sense. Abuye thina abantu abafuna ukuvota ngoba amavoti amaphathi aphikisayo athi amavoti ayatshontshwa. Kuliqiniso vele, iZANU-PF iyantshontsha amavoti. I-NDC since if ingena ku-ballot box ayikazi iluza ama-elections. Naye lowo mdawini Vodlozo uyakwazi lokho. So angathina abantu abafuni ukuvota ngoba abaconfused abantu amabandla aphikisayo akhuluma iqiniso. Ayikho into enjalo. iZANU-PF nje kwamele ihloniphe amalungelo abantu, ingantshontshi amavoti. Uzobona izadliwa kahle nje ekhethweni. Lokho nje ku-black and white. Akekho umuntu ongathi yena elambile, engasebenzi, enama-families agcwele umhlaba wonke abuya ayovotela iZANU-PF eyiyo ekhoze yonke le nxoshunxoshu. Ayikho into enjalo. So lo baba lo akakhulume nje ukuthi unikezwe niZANU, azidlele yedwa, angafuni ukukhonfuza abantu. Okokugcina engifuna ukukhuluma ngakho indaba ye-MRT. Abantu besiNdebeleni ake liphaphame. Asiphaphameni bakithi. I-MRP yiyo yodwa iphathi nje ezosisungula kulolu daba, kule nto esinayo. So masiyikhuluma ngabo, abanye baze bayikhulume ngokuthi ye isihlahlabani. Kodwa shiwa yini ingaka esayidliswa ngalaba abantu entshonalanga esingakhona ukuyiphalaza? Seriously, asiphaphameni, sibadala sibangaka. Ngiyabonga.
Salubaya uStudio 7, njani basakaza abahle? Silibonga ukusethulela indaba ezinhle ezimqoka njalo. Mina ngingwenye okhulumayo yaseBotswana. Isifiso sokuvota sinaso, siyabezwa bafowethu bathi sibuye sizekhaya sizovota. Manje yeyi abanye asisukanga kuhle mani, eZimbabwe asisukanga kahle, sesaba lokubuyela, sizabuyela kodwa hayi kathesi. Ngiyabonga.
Sanibonani basakazi beStudio 7, njani lonke basakazi abahle abasilethela indaba ezinhle kangaka. Hayi, ngiyabonga kakhulu. Lami ngithi ngitifahla okuncane ubana zala ekhezi laphana silo councilor, silo MP wethu, kuyaphuma izimali ubana kulungisa amabridge, kulungiseni, kodwa hayi akula ngoquko ebakhona. Like impela lisibuzele yena ukuthi kanti kuhamba kanjani. Sesizethi na izakhamuzi siyeza emishandira ubana silungisa ama bridge akula ukuthi isamende masithatha somele sibophe futhi izinqola lamadonkethu, sibe nesamende siyakha amabridge. Sinabo councilor, sine MP. Hayi, ngicela basakazi like lisibuzele bona ukuthi kanti imali eziphumayo ubana ziyenze imigwaqo ziya ngaphi. Siyahlupheka sizakhamuzi ekhezi, kuyafana ukuthi ubana asilahulumende. Siyahlupheka kakhulu. Lesi sizini sibili kule nhlupheko esinayo kunzima kakhulu endaweni yethu yasekhezi. Ngiyabonga basakazi.
Lathi siyabonga balaleli bethu, lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ze-WhatsApp ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is a siphuma a Voice of America at the Washington DC.
Hayi, siyabonga balaleli, isikhathi sesingasavumi ukuba siqhubeke sisonke. Kodwa ke singakehlukani, ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba ebesikhokhela. Uhulumende usexotshe umsebenzi umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labongi eZimbabwe Professional Nurses Union, umnumzana Emmanuel Chiluku, esetheswa icala lokuqhuba imihlangano ngesikhathi somsebenzi. Umanji womthethwandaba weCholocho ubengelalwazi lokuthi idale le-High Court lele-Supreme anquma ukuthi isiphathamandla sebandla leZANU-PF, umnumzana Obert Mpofu, aphume aphelele eplazini leStakeni Farm elisenyamendlovu. Sizwile njalo lodaba lokuthi umanji wemthethwandaba we Sizwe lama lokuthi eKenya bekuhamba kanjani lamhlanje lapho okuthiwa khona omunye onqotshiweyo usesala ukuthi amukele impumela. Hayi silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abangenelisanga ukusizwa lingaya ebulenjini ku www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.